ngibona ngathi yinto eyamukeleke ayenzwa amapholisa namanyathelo futhi baboshwe wonke umuntu ayivolve kumbe singathi osekuletayo angabe epholisa kumbe angabe osebenzisayo lezi zidakamizwa ukuthi amapholisa ababambe bavoki ngoba yikho sokusenza abasakhulayo bangathi le mpilo basasa elihle. Siyakhuthaza lokhu amanyathelo athatha kumapholisa njalo kungabi umbenenza amapholisa wodwa kodwa wonke amasiku wodayo ephila kuma-communities kakabebethatheka daze kuncedisa njalo amapholisa. Zikhona izinto eziningi esinganceda amapholisa ukuthi sivimbe kumbe sinakele laba abadizisayo kumbe laba abadizisayo lezi zidakamizwa zibe ziyesiza ezihambeni zabasakhulayo. Singasibona ngathi into le yi-responsibility yawonke umuntu ezalise zezimbabwe ukuthi sithatheke njalo sincedise amapholisa athathe ezimbabwe ukuthi sinqabele njalo sibasize ukuthi ngobani abakwenzayo.
Bakhona abanye mazango abathe okudingwa yilabo abasebenzisa izidakamizwa ikuthi baluncedo ukuthi bahanjiswe kuma-rehabilitation centers baphiwe ama-social workers azasebenza labo ukuze bachiye izidakamizwa hatshi ukuthi baboshwe bajikelwe ejele.
Kuyazwakala into lezi zihamba kabili. Amapholisa kumele ayenze umsebenzi wawo, umsebenzi wamapholisa lezizinto njalo bafoenele ukuthi bangabahamba ngabophi bafake bahambe emakhoti bayesenza. Then kubesokuthi-ke kulezi inhlanganiso njesamsile ekuqaliseni ukuthi the mouth stakeholder approach ukuze sinqabele lezi zidakamizwa. Abanye-ke ababethi bethatheka ekuthini bayamukeli laba bayabe bekadidekile izidakamizwa babancedise ukuthi babo bayenelise ukuthi bamnqobe baphuke ekunatheni kumbe esibatheni ekusebenziseni izidakamizwa. So kumele konke zonke izidakamizwa zibe zitholakala kuma-community zincedisane kungabe yisenzo yepholisi kodwa. So mina mihla ngiyakhuthaza sifike ukuthi amapholisa lakhonoko kodwa njalo laba ade sibevele sebesebenzisa izidakamizwa athole kungathethi ukuthi babotshe labo bathole ukuncedisa ukuthi bayenelise ukuthi bancobe bangasabibeziyela ukuthi bayesebenzisa lezo zidakamizwa.
Bakhona njalo abathe kungaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu ngamapholisa lapho eqhuba lolu hlelo ngoba siyabona ziyamiswa izimota abantu bayehliswa amabhasi bayasetshwa. Ubona luqhutshwa kuhle yini akula kunyathela amalungelo okungagcina kusenzeka khonapho?
Kungabe kukhona sibili ama-incidenti zokuthi amalungelo abantu ayeyithula angisho ukuthi akusekwatholakala ama-incidenti kanjani. Kuvamile sibili ukuthi lapho amapholisa baba nama-operation kuba labantu abazakhala mbukuthi abalungelo abo basahatha ngakona. Kodwa sezikhangele ibhidabhida into yamathanti ezidakamizwa leyi isilimaze uzulu isakhula abasakhumbayo